Umongameli Biden uthi iMelika ezaqhubekela phambili ivikela umbuso wentando kaZulu emazweni atshiyeneyo omhlaba agoqela wezwekazi le-Afrika le-Asia lamanye.
We convene the summit for democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in Western and Central Africa, we're reminded this work is as urgent.
Ngesikhathi silemihlangano eyokuvimba umbuso wabontando kayiphikiswa, sibhekane lobudlwangudlwangu obenzakala kwamanye amazwe okugenqulwa khona ohulumende, ikakhulu entshonalanga yezwekazi le-Afrika. Siyakunanzelela ukuthi umkhulu umsebenzi okumele siwenze ukuze kube lohulumende kaZulu emazweni atshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi sikuphathe lokhu ngesiphangiphangi.
Uqhubekele phambili esithi iMelika lamanye amazwe asebenzela ndawonye layo bama le-Ukraine ekuhlaselweni kwayo yiRussia osekubangele impi eseleminyaka emibili.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. And we strongly support Ukraine in its efforts to bring about a diplomatic resolution that delivers just and lasting peace. Russia alone bears responsibility for this war. Russia alone has the power to end this war immediately. And it's Russia alone that stands in the way of peace, because the Russia's price for peace.
Njengamazwe wonke omhlaba sifuna ukuthi impi ekwele Ukraine iphele. Ele Russia yilo elenza kuba kwaba lempi le. Njalo yilo elingayimisa. Ele Russia yilo elingafuni ukuba kube lenhlala kahle kule Ukraine. Kumele kubuyiswe impi le ngoba kubulawa labantwana nabomama. Ele Russia licabanga ukuba amanye amazwe azadinwa ngelukwenza kule Ukraine. Sizimisele ukuvikela ele Ukraine. Akumelanga sibalekele okungenziwa ngele Russia kwamanye amazwe. Sizimisele ukuwavikela lawo mazwe ancedisa kule Ukraine. Kumele silwisane lokwenziwa ngele Russia.
We have to stand up to this naked aggression today and deter other would-be aggressors tomorrow.
UBiden uphinde waphatha ngokuqakatheka kobudlelwano beMelika leChina esithi ilizwe lakhe lidinga ukusebenzelana kuhle kwamazwe omabili.
When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries so it does not tip into conflict.
Uma sikhuluma ngokwele China, sifisa ukuba sincintisana lelizwe leli ngokukhanyayo. Uma sikhuluma ngokwenzakala phakathi kwele Melika lele China, sifisa ukuba kuncintiswane ngokukhanyayo, hathi ukuthi sigcine sisilwa. Asisoze sivume ukuba kube lokulwisana phakathi kwamazwe la.
Stand ready to work together with China on issues where progress hinges on our common efforts.
Ekhuluma ngesikhathi esungula umhlangano walonyaka o-United Nations General Assembly oqale izolo eNew York, unobhala jikelele we-United Nations Mnumzana Antonio Guterres ukhuthaze abakhokheli bamazwe omhlaba ukuthi basebenzele ndawonye.
Ukuzikhethela kuya kusehla, ubukhokheli obungafuni ukuphikiswa, ukulinganiswa kwabantu kanye lenzondo kuyengezeleka ngesikhathi sikhangelane lobunzima lobu lobunye. Kufanele sithathe izinqumo ezakha amazwe, hatshi ezamadlwane. Njengalokhu engakutshoyo emhlanganweni we-G20, sokuyisikhathi sokuthi amazwe azwisane ezombusazwe, ubudlelwano namanye amazwe kanye lobukhokheli. Kufuna ukuzwisisana, hatshi inkani.
Ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni uthi umbiko kamongameli Biden uqakathekile kakhulu ngalesi sikhathi izwekazi le-Afrika libhekane lodubo lokuhluthunwa kwentambo zombuso emazweni atshiyeneyo agoqela iGabon, Niger lamanye.
So ngibona ngathi umbiko oqinileyo sibili, umbiko oqondileyo nxa amazwe omhlaba ehlangene ukuthi akhulume ngayo indlela akhulume ngayo.
Umhlangano ka-2023 we-United Nations General Assembly uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity. Abakhokeli bamazwe atshiyeneyo agoqela iZimbabwe, iSouth Africa lamanye sebefikile emhlanganweni omkhulu lo owenziwa minyaka yonke okuhlaziya indaba ezijiyeneyo ezigoqela umbuso wentando kaZulu, ukuguquka komumo womkhathi lokunye uqhutshelwa edolobheni eleNew York kwele Melika. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguTabo Kancube.